Okwamanje njengebandla leZANU PF asikavunyelwa ukukhankasa, akula muntu ovunyelwayo ukubana ekankase, ukubana ezithengise ebantwini. Icandidate esilayo okwakhathesi kuZANU PF inye, silobaba upresident His Excellency Comrade Emmerson Ndambudzo Mnangagwa. Nguye yedwa esimkankasayo ebantwini, nguye yedwa icandidate eZANU PF eyaziwayo. Abanye bazaqalisa ukukhankasa lokukhankaselwa singaqeda ukhetho esingathi ngama primary elections awumhlangano weZANU PF. Ama primary elections ayiwo azasinika ama candidate okuyamele siwakampenele awedale le parliamente lama councilor ethu avela wonke kuma primary election. Ama primary election esiwakhangeleleyo esikhathini esifitshane esilandelayo. Abalaleli bengafuna ukuba kwazi ukubana okwakhathesi iZANU PF ilengisa esithi ngama cell registers. Ama cell registers yiyo i-voters roll eyomhlangano oweZANU PF. Yikho lapho esikhangela khona abantu abazavota bevotela ibandla leZANU PF. So yiyo i-exercise esiyenza esikhangelele ukubana ingaphela limviki esesingenekiyo. Konke lokhu kutshengisa i-democracy ekuZANU PF.
Khona kungani kwehlukene kweminye iminyaka sokusele inyanga ezilutshwane ukuthi kube lokhetho? Siyasibone sekuqalisile ukukhampenwa ngamarali lokunye okunjalo abantu bebuthelela. Kanti lo umnyaka kungani kwehlukile?
Akwehlukananga kangako. Ungakhangela eminyakeni leminyakeni, iZANU PF iba lama primary elections abo 3 months before i-election date. Okokuthi singafuna ukutika kukhonokho, ama primary election ethu afuze ebe ngo April, end of April khonapho, ngoba sigayelela ukhetho ukuthi libe end of July kungena ku-August. So after ama primary yikho lapho ubona khona sokulokugijima, sokulama rally athize, sokulokuginqaginqa. Okwakhathesi hatshi kusathule, kuyafana laseminyakeni kuyabe kusathule. Kodwa kuley election njengebandla leZANU PF sikhuleka njalo sikhangelele ukubana sibe lama primary elections aphangisayo ukwenzwa, ukwenzela ukuthi lathi siphangise ukungena kuground. So hatshi isikhathi asikafiki esokubana abantu bebange umsindo, asikafiki isikhathi sokubana sizigankase njengama candidates ebandla elibusayo eleZANU PF. Abanye bengathi kuchiyena, hatshi akuchiyananga, isikhathi kuphela iso singakafiki. Siyaqalisa ukubona isipitipiti ngo-April khonapho, yikho lapho esigayelela khona ukuthi abantu beqase ukubhidizela, begijima, begwenqana, besenza into esijiyeneyo.